Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Mpalakazi 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, abezempilakahle bathi uhlobo legciwane le coronavirus elinobukhali alikabonakali elizweni lanxa libikwa selikhona kwele South Africa.
Okwakathesi kasikabi kwazi ukuthi i-new variant ye-coronavirus isifikile yini elizweni lethu eZimbabwe.
Umphathi mtambo wakwele South Africa obona ngezenzakala ekhaya usevimbe iqula labaphathi mtambo beZimbabwe kade befuna ukuya kulelo lizwe ukuyakhulumisana ngokuminyana lokuphithizela usemngceleni we-Bay Bridge.
Uminyene imota kazihambi abantu kabangeni bathatha amalanga abantu sebela ama 3-4 days bese border nxa sisizwa.
Ibandla le-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe lithi usuku lwe-Unity Day olunanzwe ngolwesibili luqakathekile ngoba lunanza isivumelwano se-Unity Accord phakathi kwebandla le-PF ZAPU lele-ZANU ngomnyaka ka-1987 esaletha ukuthula elizweni.
Thina sithi njenge-EFF, Economic Freedom Fighters of Zimbabwe, sithi lokhu kuhle kakhulu ukuthi usuku olufana lalolu luhlale lukhona, lugujwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abezempilakahle bathi uhlobo legciwane le-coronavirus elilobukhali alikabonakali elizweni lanxa libikwa selikhona kwele South Africa. Amanye amazwe abalisa eleBhilitane lalo elibikwa selilalo leligciwane asevimbe abavela kwele South Africa ukuthi bangene emazweni abo. Lanxa abezempilakahle besithi basacwayisisa isimo segciwane leli elitsha, osekuvele emgceke ukuthi umkhakha wegciwane elitsha limemetheka lula. Sixoxe lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo, saqala ngokumbuza ukuthi selifikile yini elizweni leli gciwane.
Okwakathesi kasikabi kwazi ukuthi i-new variant ye-coronavirus isifikile yini elizweni lethu eZimbabwe. Mthemba esikhathini esizayo sizaba lolwazi lokuthi sesilalwe.
Njengabodokotela elikuzwayo ngalumkhakha omutsha we-coronavirus, kuthiwa kuyini ngaphandle kokuthi umemetheka lula, okunye selikuzwile kuyini?
Engakutsho mfowethu ukuthi okwakhathesi esingakwaziyo ngalolu hlobo olutsha kuningi ukudlula lokhu esikwaziyo. Sikwazi khonokho okutshoyo ukuthi memetheka lula njalo kodwa okuhle ukuthi awukabonakali ukuthi lo umhlobo omutsha ukhoza isithi more severe disease ukwedlula le umhlobo kadisilawo.
Lona ilizwe liyenelisa na ukulwisana legciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi ikakhulu sesibanga kukhefula eKhisimusi?
Kunzima sibili ngesikhathi lesi esekhefu ngenxa yokuthi sinanzele ukuthi siba lengozi eziningi zomgwaqo. Minyaka nomnyaka izibhedlela zethu ziyasindelwa ngama trauma cases nxa kusenzakala ingozi zomgwaqo. Thina besivele sisindelwa njalo ukuthi si-manage sibili kuhle i-corona injongo njalo. So ngathi ukuthi it's a burden kumbe i-challenge enkulu kuzibhedlela zethu. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu baxwaye nxa sibona ukuthi izibhedlela zithwele nzima, ngangcono abantu siqine ngokuvikela lowo mkhuhlane.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi ijekiseni le okuthiwa iyavimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus izafika nini eZimbabwe?
Uqakathekile umbuzo obuzayo mfowethu Gande, kodwa ukuthi singatsho kunzima ukuthi i-vaccine iyafika nini. Esingaba lakho ukuthi lithemba elokuthi izafika ngesikhathi esifitshane, njalo iza mhla ifika sizabe sesilungele njengelizwe njalo siyamukela njengabantu ukuthi isheshe isebenze sisize.
UDokotela Rogers Magigo, ingcwethi kwezempilakahle. obekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo. Kuthi abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye abahloliweyo, kutholakale abedlula ikhulu 112 belegcikwane le-coronavirus. Kulaba ababhubhileyo ababili ngabesigaba seMashonaland East, oyedwa ngowakoBulawayo lomunye njalo oyedwa oweManicaland. Umphathintambo wakwele South Africa obona ngezenzakala ekhaya, umnumzana Aaron Motsoaledi, usevimbe iqula labaphathintambo beZimbabwe kade lifuna ukuya kulelo lizwe ukuyakhulumisana ngokuminyana okusemngceleni we-Bad Bridge. Inkundla yobulembu eyakwele South Africa ethiwa SAFM News ithi uMotsoaledi utshele iqula leZimbabwe ukuthi kumele lilungise umumo wezomnotho, hathi ukuzama ukuyalungisa ukuvele kungawonakalanga. Iziphathamandla zomngcele kugcwele leSouth Africa emusina zibikwa zisebenza kancane kancane, osekubangele ukuthi kube le ndwendwe ezitshaya khonale. Bakhona ababikwa behlala amalanga amane belokhu belinde ukugcapha umngcelelo. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani emngceleni lo.
Kuminyene imota kazihambi abantu kabangeni bathatha amalanga abantu sebela ama 3-4 days besebhoda nxasisizwa, and kuphuma le maphepheni abuthi omunye umama uze washona ebhoda khona phana ngenxa yokuxokozela okukhona maybe sekhulelwa i-BP lani. So isimo sibi kakhulu e-Bad Bridge okwamanje sikhuluma kuqedakali ukuthi kambe kunguzafika kuthina abaningikhisimusi ngathi abazoze balifike ekhaya bazali dlala bekhona phana ebhoda.
Kungiyini okungakusenzakala? Abantu baningi yini kwedlula iminye iminyaka?
No, really qiniso likhona ukuthi abantu abakho baningi njengeminyaka yonke. Njengoba ubona nje nxa uhamba lapha emgwaqweni, hhayi lobo esibabiza ngokuthi injiva mbabo-GP abakho kaningi kangako lo nyaka. Kodwa iproblem ukuthi kulama-delays amakhulu ayenzakala ebhoda. Ihulumende weSouth Africa u-strict ngendaba ye-corona, so ikubona i-congestion ise-South African side ngapha eZimbabwe side kungena congestion. Uhulumende ufuna ukuthi wonke umuntu odlulayo kube nomthetho oqinisekileyo uhlola abantu nga-1-1, qede lapho bavala ibhoda ngo-10 iziyovulwa ekuseni ngelanga elilandelayo. So kwenza ukuthi abantu bebe baningi ebhoda kodwa kungayisilwi inani elijalo ukudlula ebhoda. Abantu abaningi lo nyaka sibulale kababuyanga. Imali yokutesta i-COVID iyehlula abantu abaningi. Ukuthi ungakasuki ucabanga i-R800 ubuye lamzwana usubuyela enye i-R800, hayi imali eningi kakhulu ukuthi abantu babone kungcunisi leyo mali bayithumela ekhaya bona bezihlalele.
Khona okungakubangela ukuthi abantu bagcwale kangako emngceleni ngesikhathi lesi ese-COVID kuyini?
Bona labo ababuyayo bakukhangele bakuweya ukuthi kungcono begijime bezefika ekhaya, asazi ukubafuqayo kungukuthi baze ekhaya njengoba umnyaka wonke abantu bengafikanga ekhaya. So abalutshwane labo basacrificile ukuthi bebhadale leyo mali Chris ba gijime bazofika ekhaya, noma iyimali eningi kakhulu kangako. But loku njengoba ngitshilo, angithembi ukuthi abantu baningi njengesuku zonke zekhisimusi. Lo nyaka ngani inani liphansi kakhulu. Okudanisa ukuthi lanxa uhulumente eZimbabwe ethe ucela ukukhulumisana leSouth Africa ukuthi ulungise indaba ye-Bad Bridge, South Africa ihle yala yathi yona hayi thina sikhulumi lani, lokhu esikwenzayo thina ebhoda sikubona kusilungele ku-right. Zimbabwe hambani liyilungisa i-economy yenu, kwenzethu abantu bakini bengabuyi eSouth Africa bezeminyana ebhoda yethu. Bathi bona bazaqhubeka ngokuhlola abantu nga-1-1 COVID ngokufaka imithetho yonke abayifakileyo e-COVID. So akunzima ukuthi indaba yangikhona izalunga ithini. Ngizwile abanye besithi sebebuyele emuva sebefikile ebhoda bebondabula hope yokuthi kuzacrossa. So nxa bengazibuyelela abantu behlala phansi beshiyane lakho, akulanto enkulu abazayiluza.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Thank you. ibandla le Economic Freedom Fighters of Zimbabwe lithi usuku lwe Unity Day olunanzwe ngolwesibili luqhakathekile ngoba lunanza isivumelwano se Unity Accord phakathi kwebandla le PF Zapu lelezanu ngomnyaka ka-1987 esaletha ukuthula elizweni. Kodwa abanye abagoqela abalwela ilungelo loluntu, amabandla ezombusazwe labathinteka kwisehlakalo segugurawundi bathi isivumelwano lesi asilandelwanga ngemfanelo ngoba kulokhu kulobandlululo lokukhethana ngemihlobo elizweni. Isikhulumeli sebandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Witness Hobe uthi lanxa Unity Accord yaletha ukuthula kuningi okusafanele uhulumende akufeze okuphathelane lelungelo loluntu.
Thina sithi njenge-EFF, Economic Freedom Fighters of Zimbabwe, sithi lokhu kuhle kakhulu ukuthi usuku olufana lalolu luhlale lukhona, lugujwa, ukuze abazayo emuva bazi imvelaphi yelizwe lethu, bakwazi lalapha esivela khona, bakwazi futhi lokuthi size sibe lapha, kwaba njani, kwenzakalani. Njalo uma kuthiwa Unity Day leli langa lize lenziwe kwakwenzakaleni ngoba kule zinto ezibuhlungu eziningi ezazenzekile okuhlanganisela ukuchitheka kwegazi eliningi kakhulu elamaqhawe alwela impi yenkululeko lalelo gazi lalabo futhi ababulawa kungesizathu ngenxa yenzondo eyayikhona phakathi kwababelwisana kodwa kwabuyiswana. Ubaba wethu Joshua Mqabuko Nyongolonkomo wabuyisana lalabo ababengazwisisani, ababengaboni ngaso linye, kugoqela umongameli Robert Gabriel Mugabe osewalalayo, kugoqela njalo president welizwe leZimbabwe khona manje uComrade Emmerson Ntambuzo Mnangagwa. Bonke babandakanya bazibona kufanele ukuthi babambane babe imbumba. Ngakho sithi lokho kuhle kakhulu ngoba kwalethe ukuthula, kwaphephisa njalo izimpilo zabantu.
Ngombono wenu kuyini ebelifuna ukuthi ngabe kuyenziwe ukuze isivumelwano sibe nesiqinisekile?
Ngiyabonga futhi ngokwesibili njalo msakazi omhle. Njengeqembu le Economic Freedom Fighters of Zimbabwe, sithi uhulumende weZimbabwe makahloniphe amalungelo abantu. Abantu babe lenkululeko engokwezenzo, hayi ekhulunywa ngemilomo kodwa ingenziwa. Abantu mabaphile elizweni labo, bahambe kuzo zonke izindawo besebenza, besebenza imisebenzi yabo bengela kwethuselwa. Kungakhathalekile ukuthi umuntu uqhamuka kuphi kwendawo, usuka kuphi kwendawo, kungakhathalekile ukuthi umbala wakhe unjani. Uhulumende makabambanise yonke imibala, yonke imihlobo yabantu. Abantu baseZimbabwe asilamhlabathi, umhlaba weZimbabwe uhuquluzwe ngamasela. Sithi thina uhulumende weZimbabwe kwakugcwalise lokhu. Ukuze kugcwaliseke, umhlaba mawubuyele ezandleni zabansundu. Kungabi khona umuntu oqhamuka ngokwebala elimhlophe esiza esithi uzothinta umhlabathi ngoba ilizwe leZimbabwe latholwa kabuhlungu. Akwazakala ukuthi iZimbabwe ayisiyo yokuthengiswa kodwa abantu beZimbabwe mabathole umhlaba, bakhe izindlu, bahlale lapho abafuna khona, benze amabhizinisi abo bengela kwethuselwa, bengela kuhlukunyezwa lokudimandwa izincwadi ezingadingekiyo ezidalela ukuthi kugcine kube khona ubusela esikubiza ngesilungu ukuthi corruption. Lokho uhulumende makathathe amanyathelo aqinileyo akhombisa ukuthi usasikhumbula leso sifungo abasenzayo belaphayana besayina iUnity Accord. Sithi thina akakhe labantu izibhedlela ukukhombisa ukuthi uyanakekela amalungelo abantu. Abantu mabathole indawo yezomthola mpilo ehlanzekileyo futhi leyenza ukuthi amakhambi atholakale ezibhedlela. Makenze imfundo yeZimbabwe ingabi nzima ukutholakala, kuhlonitshwe umuntu ofundileyo longafundanga, abantu baphathwe ngokufanayo, aphinde njalo ahloniphe amalungelo abantu besifazane. Uhulumende makalwele abantu besifazane abadlwengulwayo lababulawayo. Lababulawayo malanga onke, kungakhathalekile ukuthi kuseZimbabwe kuphela kodwa kwenziwe i-Africa yonke ejikelele. Ngalokho uhulumende weZimbabwe uyabe khombisa ukuzimisela lokuzinikela ukuhlala esifungweni esenziwayo ngomhla kusenziwa lolu suku lwe-Unity. Ngiyabonga msakazi, ikho lokho esikushoyo singu-EFF.
Lo ke ngumnumzana Witness Hobe, isikhulumeli sebandla le-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. zisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi obengunobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba iZuzu uFoster Longozi ubhubhile izolo esibhedlela seParirenyathwa eHarare. Ulongozi ubikwa ubebulawa ngumkhuhlane wenhliziyo okwesikhathi eside. Iphephandaba leChronicle lithi ilizwe lilakho ukutshaywa lizulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Charlene kumaviki amabili alandelayo. Leli zulu elileyezi elithwalayo elwandle sikhuluma nje likhangelelwe ukutshaya leMozambique ngeviki ezayo bese licaphakela eZimbabwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi beStudio 7 linjani? Isithi hayi lifisela ikhisimusi ehle nomsebenzeli wenzayo omuhle oncomekayo. Ngibingelela kakhulu imuli yangakithi komoyo. Ngibingelela le muli yami nonkosikazi wami le lesoba kami nje zonke. Isithi mina hayi asilandeleni imiyalo esiyixwayisayo mayelana COVID-19. Ukuze silondoloze impilo ngoba impilo akula extra time ekuphileni. So kumele sikulimukeke lokho, sizame ngamandla ethu wonke ukulandezela imithetho edingekalayo ukuze sikwazi ukuba lempilo eyaphambili. Yebo basakazi, ngilifisela impilo enhle, ngithi mina hayi lingene kuhle lo mnyaka omutsha ukuze lisikwazi ukusibambela umsebenzi futhi lingabaphilileyo lani lihlale lekhashana leCovid. Hayi siyajabula kakhulu 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 kakhulu. Ngibingelela abafowethu bonke esihlangana nawo emhlanganweni. Mina igama lami nguMoyo uStanley. Ngiselo akwelo. Ngiyabonga basakazi bami.
Leli langa sibili bantu beZimbabwe lilanga lokuthi sibone amasotsha ayethola impopho elengqamphambili ayegqoke amasebethu abomu etshengisa ukubulala emathebeleni eqeda abantu. Ubaba uJoshua Nkomo wabona senqunu wavuma ukuthi hayi selingehlule lilanga lokuthi umeye sikhumbule uNkomo evuma ukuthi hhayi sesivumile bantu siyeke sixoleleni. Ilanga lakhe lokukhothama kwakhe evuma libuhlungu kakhulu lilanga ngoba ngakhangela kithi esilobela izakhamuzi zaphela la ngokuthathwa ziyachaywa zivulayo ezinye zifele emajele zithathwa izanopief kuthiwa babekuzapha. Lokhu kusizisa usizi kakhulu ilanga linzima kakhulu. Nangakwa uyalikholisa ngoba yikho ababathatha khona amandla kuze kube lalamuhla lolokhu ebancindezele izaphu bayifaka phansi yena ila yakhulula ilizwe bancindezela abathusela emandebeleni umbhuqazwe bangawukhumbula bawesaba. Yikho lakhathesi nje besabe bethukile ngalesiwa ngezanopiyefu. Uright umnanga akazitshengisa ukuthi wabakwenza lokhu. Abantu kumele besabe bengavusa amakhanda bengavusa baze baphinde. Ilanga lokubatshengisa ukuthi lingakhuluma lizaphinde kwakungala kuthula elizweni kwakulokulila. So sizobuhlungu kakhulu nxa ngaleli langa sithina izanopiyef nayo okwanjiye esembusweni ikinika abanye ngoba leli umbuso wayo azange ube muhle. Ngitho lakhathesi mina engikhuluma ngu-Alexander Khan ngawubona umbhuqazo angutshelo kwakukubi ngaleso sikhathi abantu babeyithafake emgodini abantu begigwa abanye abantu bequnywa phambi kwabantu ababo yizanu-p f bedutshulwa bemiswa phana badutshulwe abanye bedutshulwa bezihambela kuthiwa kulama-kefu bepiyane ukufaka ama-disident ema-trailend besenzangani ngama-trailend kathi yibo abafake izigangi zokuthi kwenzangani abantu besiNdebeleni kabafuni ukuthi umgaba busi sizusizi kakhulu siyakhala ililo ngaleli langa ake basiyekele thina yini engikhuluma no-Alexander Khaya ngisuka esilobela emangonini
linjani baphathi be-Studio 7 linjani uZimbabwe omuhle onyiwa yiZANU-P F mina ngila kusobala ukuthi kukhulunywa ngolu ndoda othina yena iZANU vele yi-corona ikhona kodwa but iZANU yi-corona enkulu mina bengisithi abasiyekele sibili uright ngidaloko ukuthi basiyele ngokuthi thina yithe siya le-corona eZimbabwe kugcela idoti akulamsebenzi abantu bavalelana ezindlini abantu babo abantwana babo baseZimbabwe yibo abagcwele i-South Africa abaminyileyo ukuze abantu baye baningi kakhulu ngancathi bayesile ukugcina abantu ababo ngoba babanjani okuthiwa kule president oyesile ukugcina abantu abakhe besiyagcina kwelinye ilizwe kabanhloni umnankakho yezane yakhe ngiyababonga imbono yabantu abayibonayo esembuya lapho kuliqiniso ukuthi uBhebhe ufanele uba ngupresident ufanele uba ngu-vice president avayise uChamisa konke lokho mina vele kimi njengokubana kwami ngawuBhebhe vele uba ngu-vice president kaChamisa sibona ukuthi njengephathi kusuka kwayo ukuthi vele uvayisi wethu oyengowesiNdebele singatshintshi izinto njengezane yatshintshi izinto thina sasikhayeli sikhundla esikhulu njengamaNdebele sikhalela umbuso omuhle ubaba uBhebhe uright kakhulu wonke ukufanele nxa abantu bemkhethile ekokuthi ngayenziwa i-congress le yenziwa i-supreme court othi yenziwe kuyekhethwa uBhebhe aphume kumbe abe ngupresident uChamisa abe nguvayisi kumbe uBhebhe abe nguvayisi uChamisa abe ngupresident bazabakhetha abantu ngoba abantu bakhetha abantu ababathanda abantu abazifaki besabani ukuya kuleyo congress bayakwazi ukuthi asozabakhetha okhuphi ngoba abantu sebebazi ukuthi bangamaphaphi ezanu-P F futhi lokhu shiwa thina sathwala nzima eZimbabwe sithole nzima eJohannesburg ngenxa yabo shiya amazwe ethu shiya abantwabethu bayasikhumbula abatsho ukuthi baba ubaba bamzela kuma-next door ayibondi into embi kakhulu le so mina njengami ngithi ukhuphe bakhiphe kodwa uzamela bani njona nje sitsho abantu ukuthi uzamela bani phela wena ulabantu ufaka abantu bakho babe izithombe babulale nje uzama ukuthi lenze kumbe one party state leZANU-P F libulale i-MDC alliance asoze lafa layibulala i-MDC alliance ngeyabantu yimi engikhulumayo u-Alexander Khanya udela impilo isheshelozi kanye emphuma khona kwele nkayi lesilobela ngihlanganisa zona ezindawo ngoba zindawo zami zonke emphilela abantu bangikhona bengithanda angila nkinga lapho ngiyabonga
yawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemelika umongameli Donald Trump useyale ukusayina ibill kade izakwenza uhulumende asebenzise imali engamabhiliyoni angamakhulu ayi-9 million $900 million ukuphathisa ilizwe kulandela umonakalo webhubhane lwe-coronavirus. Izizalwane zeMelika bezizaphiwa imali engamadola angamakhulu ayisithupha 600 ngamunye phansi komthetho onalo. Kodwa uTrump uthi ufuna ukusayina umthetho ozakupha abantu imali ezinkulungwane ezimbili $2,000 ngamunye. Isimanga ukuthi uTrump lamalunga edale le-Senate babesala ukuthi abantu baphiwe imali eningi edlula amakhulu ayisithupha. Lokhu kwenzakala uTrump esuke esigodlweni seWhite House izolo esiya emzini wakhe eFlorida ukuyaphumula ngekhefu leKhisimusi. uTrump elokhu elisana nempumela yokhetho athi waqilibezelwa. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
UTrump uzenze imihlangano embalwa eWhite House lamanye amalunga eHouse of Representatives akubandla lakhe lama-Republicans. Okukhela idale lesenethi umnumzana Mitch McConnell uthi akumelanga abe kubandla lakhe baphikise impumela yokhetho lolu sokuhlolisiswa amavoti enziwa yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela. UTrump usephanyeke udaba lokhetho emithathandaba eminingi okugoqela elikhulu lelizwe ele-Supreme Court elisenda kulahla isicelo sokuthi kuvinjwe amavoti eGeorgia, Pennsylvania, Michigan leWisconsin lapho athi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Imithathandaba ithi akula bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lamademocrats. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 zibandlela. Abalandela okwenzakala eMelika abagoqela umfundisi Raphael Mthombeni bathi ukhanya engani kulabanye abantu abathakazelela izenzo zikaTrump.
Akusikho ukuthi bayamesaba, njengoba akusikho ukuthi iqiniso kabalazi. Bayamfuna uTrump ukuthi abe khona. Ungakhangela ekuqaliseni ngo-2016 engena uTrump kwakuvele kungamelanga ukuthi angene khonapho ukuthi abe ngupresident. Kodwa-ke uTrump wasuka wakhuluma izinto ezifunwa ngama-Republican, izinto ezinjengokuthi abantu abamnyama abasizi lutho, abantu abangadutshulwa nje baphonga ubulawa kungabi landaba, izinto ezinjengokuthi ama-Muslims la akafuneki lapha, izinto ezinjengokuthi asenzeni i-America great again. Izinto zona ziyizo kanye aba ezazingathi baqumbelene ngazo, kodwa beswele umuntu onjengoTrump obakhulumelayo ahlabeke ukuthi ibhadla egcikeni.
UMthombeni uthi akumangalisi ukuthi kulabantu abaningi abavotela uTrump ukhetho olusanda kwenziwa.
Bebekhayelele ukuthi ubazahlala i-4 years ezinye lezi. Nxa bengena ezinye i-4 years lezi badibanise bahlanganise bagxobe bavoxe bavoxe. So nxa ezephuma yena umdala hayi.
Kulabanye abasekeli bakaTrump abathi kumele idale le-Congress livimbe impumela yokhetho lukamongameli. Bathi uTrump waqilwa libandla lamademocrats ezabelweni ezitshiyeneyo. Izabelo zonke eMelika zithi uTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 zaseMaryland, nginguGibbs Dube.
Uhlelo lolamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Abezempilakahle bathi uhlobo legciwane le-coronavirus elilobukhali okuthiwa selikhona eSouth Africa likhanya lingakabi khona eZimbabwe. umphathi mtambo kwele South Africa ubona ngezenzakala ekhaya usevimbe iqula labaphathi mtambo beZimbabwe kade befuna ukuya kulelo lizwe uyakhulumisana ngokuminyana usemngceleni weBait Bridge. Silugqiba ke lapha uhlelo lonamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngelanga lekhisimusi lilakho usithinta njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.